So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkumo. Ezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa use Davos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho azazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela engaphathanga lutho. IZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga impahla emqoka phandle kwelizwe kungelanhlawulo yeduty kulakho ukubangela ukuvalwa kwamankampani eZimbabwe okuza kwenza izisebenzi zilahlekelwe yimisebenzi. Kwezenguqu yeBhilithane selikwenzile njalo iqembu leManchester City ngokuphakamisa inkezo yeEnglish Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa use Davos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho uhulumende athi uzazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Umnangagwa usuke eZimbabwe izolo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali umnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani unkosikazi sekayinzenza obudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezijiyeneyo. Amaphepha ndaba kahulumende athi uMnangagwa uzakhuluma emhlanganweni oqondane labatshali bezimali kusasa. Emihlanganweni edluleyo uMnangagwa useke wacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe kodwa abanye bathi imizamo yakhe ayiphumelelanga. Ingcwethi wezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe yahloniphe amalungelo njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo uMnangagwa uzahlala ehlabela ingoma yakhe ethi Zimbabwe is open for business kodwa abatshali besimali abasoze babuye.
Njengenjwayelo akulalutho umongameli azabuye luthwele ngokuba umonakalo usekhaya angaze ayehlangana labantu kowonke amakapital akhona emhlabeni abachumayeze ngobuhle beZimbabwe abachumayeze ngakho konke okukhona eZimbabwe. Abantu into abazayikhangela yizenzo njalo bayayazi iZimbabwe leyo ababizelwa kuyo ukuthi iZimbabwe engahlonipha amalungelo abantu, iZimbabwe engelamthetho, iZimbabwe evuka ivalele amabhizinisi ithuba lokuboleka imali emabhenki, iZimbabwe lemali engathengiyo, iZimbabwe engalamthetho ovikela ama-contracts, iZimbabwe engelakhetho olukhululekileyo. Akula muntu ofuna ukuza le mali yakhe endaweni enjalo. Ngakho ke nxa efuna imali ukuthi ize elizweni akudingi ukuthi azaye eDavos, uyalungisa ekhaya. Angalungisa ekhaya konke kuyaqonda. Abantu bazazivuyela bagijime bavele emagumbini amanomhlaba besiza kuyona lindawo. Kodwa nxa ngabe kungamanga kahle ngale ndlela esikubona ngayo kuyisiya luyalo umthetho ungahlonishwa amalungelo abantu engahlonishwa, akula muntu ozabuya alethe imali kule ndawo.
AbeZANU-PF Ncube bathi imihlangano efana lalo iqakathekile kakhulu ngoba kulapho uMnangagwa athola khona ithuba lokuhuga abatshali bezimali.
Yeyona imhlangano enjengale iqhakathekile kakhulu ikakhulu nxa ngabilizwe lakho lime ngendlela efaneleyo kodwa ke kayilungisi lutho imhlangano nxa ungalungisa ngekhaya. Yikho nje ngicede ukukutsho khona manje ukuthi umele ulungise ekhaya. Iyabasebenzela yona limhlangano yeDavos abanye ngokuba amakhaya abo mahle, bayahlonipha umthetho, bayahlonipha amalungelo abantu, abavalela abantu amathuba okuboleka izimali emabhenki, bale mali ethengayo imali yabo yalahlekelwa ngamandla nje zinengi izinto ezidingakalayo okumele ukuthi uzilungise ungakayi kuliyandawo ungahamba ungalungisa ngikhaya uyaphenduka uphethe izandla ungathwalanga lutho yikho kuzakwenzakala imhlangano yona mihle iqhakathekile kodwa kulabo abasuka besiya khona basimele abezimbabwe asoze balethe lutho ngokuba ikhaya lonakele akulandawo yokuthi abantu bainvesta kulamuntu ongainvesta endaweni enjengale
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube sike sambona kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uyajabula ngendlela umnotho odonsa ngayo ungathini nxa uqathanisa amazwi kaNcube lokuwa kwedola leZimbabwe imihla lamalanga esikubonayo kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto
Ngithi thina i-99.99% umnotho kawuthuthuki izinto ziyazisiba nzima kulalokho ekade ziyikho khona ibhondi nanti kalithengi liyadilika liyaphela du umnotho kawudala imisebenzi awulungisa izibhedlela abantu lokho bebulaya imikhuhlane izifo ezihlukahlukeneyo ngokusweleka kwemitshina ngokusweleka kwemithi izikolo kazila lutho kazila amabhuku amatitshala kaholi kaholiswa amanesi kaholi amasivu sebenzi ngokuhlukahlukana kwawo kaholi amaphodoli agcwele yonke indawo akulanto ehambayo yiwo umnotho kithi lo nxa ngabe kungasebenzi lokho akusebenzi lutho lokho ke uminister ukukhulumayo asikho thina esikuphilayo phansi sibonile izwe lidilika lichideka alisidaleli imisebenzi kalisondli kalisiphathi kahle kalisiphi imali ye-rent kalisiphi konke esingakukhangelela emnothweni othuthukayo ngakho ke nxa ekhuluma ngokuthi umnotho uyathuthuka kalabo fakaza kufakazelwa yilokho esikubona phansi angabe ekhuluma ngalokho okwenzakala emabhukwini abo angikwazi ukuthi kuthi khona umnotho uyathuthuka kodwa unodilika ngalendlela esiwubona ngakhona kulalutho olumfakazela oluvumelana laye phansi lapho
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilakho ukulahlekelwa imisebenzi ngoba kulengozi yokuthi amanye amankampani engavalwa ngenxa yomthetho kahulumende osuvumela abantu ukuthi bathenge impahla emqoka empilweni phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty. Uhulumende uthi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo abantu sebevunyelwa ukungenisa izinto ezifana lechukela, impuphu, amafutha, irayisi lokunye mahala elizweni. Kodwa iZCTU ithi lokhu kufaka amankampani eZimbabwe alungisa izinto lezi ebunzimeni. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sesizabona ke kumbe ngama 175 US dollars lawa anikwa ama civil servants sesizaba exporta ke ngokuthi bazagijima bayethenga phela lezo zinto ukuze bafide imuli zabo kodwa balutshwana phela abayitholayo leyo mali okungiza kwenzakala ukuthi kuzabangela ke ukuthi iUS dollar leke idingakale kakhulu abantu bezama ukuthi beyithole phela ukuthi bekwanise ukuya ngaphandle kwamazwe bayethenga lezo mpahla nxa sezitholakele lezo mpahla seziphakathi kwelizwe ziyathengiswa phela ngemali eyangaphandle kanti ke oluningi lapha kalulayo leyo mali eyangaphandle kwamazwe so balutshwana ke abaza accessa ke ama-products wona lawo abaningi bazabe babona nje bengawoganisa ukuwathenga nxa uhulumende njalo ezathi uyangenela ke ukuthi abambe abantu ngamandla ukuthi bathengise ngemali yangaphakathi kwelizwe sizabona lawo ma-products ke asebaleka ke kuma-shelves ku-formal shelves esesiya kumkambo omnyama so ayisiyo solution layo i-import duty ekade itholakala kwetholwa ngokhulumente iza kwehla kodwa ke kuzisebenzi akade beku-manufacturing bangalahlekelwa imisebenzi nxa amakhampani abo ke siza kuqalisa ukukompyutha ke labantu laba abakwanisa ukuoda ke okuthize abekade bekumanufacture bona phakathi kwelizwe.
Zikhona yini ezinye inkinga ezinkulu elizibonayo ezingavela?
Kungaba lama fake things ezingabuya, izinto ezingaqondakale ezingaba lengozi ebantwini. Sikubonile esikhathini esedlulileyo ukuthi nxa lingayekela ke izinto ezithize kube ngama rice, liyabona ama rice elingawaziyo lokuthi ahlanyelwa ngapi, ngama rice aqondileyo yini, alangozi yini ebantwini kwezempilo. Kuba lokunengi ke okukhona ukuvumela ke izinto ezinjengazenezo esingazaziyo ukuthi zifela ngapha ukuthi sitholakale ke kuma shelves ethu. So ka isiyo solution ngokubona kwethu, uyazama nje uhulumende singathi ke i-firefighting ubamba lapha lalapha nokuthi engavala lezi sikhala, njengoba sike satsho ke ekuqaleni ukuthi ungani nje ngumuntu ogijima le bhakede endlini evuzayo ayizama ukukhongozela amanzi lapha lalaphana, amanzi evuza lapha lalapha nozama ukuwavala angavaleki. Kuqakathekileyo ukuthi ulungise uphahla ukuze ke ungabuloku gijima ke le bhakede kumbe le gabha ke uzama ukukhongozela. So i-firefighting leyi ke hayi i-short term, ayisiko ukuthi into sibe singayikhangela ukuthi iyasoluva ke inkinga esiphakathi kiyo. Inkinga esilayo ke imali esiyisebenzisayo ke engasiyo stable. Aluba uhulumende uyakunazelela ukuthi aluba nje uyaqondisa ama-fundamentals zethu kuqala.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inkantolo yakoBulawayo yethe seyizigebengu ezine ebezintshontsha zihlomile isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Izigebengu lezi ngumbekezeli Brighton Spanda, uLindani Mpala, Bhekani Ndlovu kanye loMichael Khumalo. I-Chronicle ithi izinduna zetsholotsho ezinhlanu ziphume buthumuthumu emhlanganweni eziwenze lomasipala ngolwesine ephezu kokuthengiswa kwempondo zendlovu ngemva kokuba omunye ukhansila ezigconile sithi zidlala ipolitiki. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibona sanibona basakazi baka Studio 7 labalaleli. Hayi no, siyakuzwa konke okukhulunywa ngendaba yeZimbabwe. IZimbabwe abantu bakhona vele kabanalo iqiniso ukusukela kudala. Lokhu ukuthi manje sebezokhala ukuthi Ukraine. Sonke lesi sikhathi phela i-Ukraine lingekho bekusenzakalani okuhle. Akuzange kwavele kwaba lento eyayinhle. Abantu basuka kudala besiza kulezi ndawo zabo South Africa, Botswana, zonke lezi ndawo ezinye ezithile. Lokho abakubalisayo ukuthi kuthiwe sokulentry ecosta ukuthi kube nesimo sokukhuphuka kwezinto, akusebenzi lutho lokho. Uyabona nje ma umuntu wehlulekile. Zama nje ukuthi unikeze abanye abantu ithuba kube nokubambisana, ikuthi bona kabavumi ukuthi babonise, kube lokubonisana. Yabona le nto engihleli ngikhuluma ukuthi no bona benezapha kunezano laphana kwaba le liberal era abayenzayo abaphathi, kwaba khona omunye wabagreat warobheke Roger Mabelungu, so wasesiba ngumuntu ose ongasafuni ukuthi abanye abantu babamsane naye. So yinto ekhosta konke lokhu, akulungiswe kahle ngendlela ekahle nguduke lona okhulumayo. Ngiyabonga.
Studio 7, kanjani lidala, njani badala lapho, njani badala. Hey, ngiye phawule lapha abantu o CCC abangeke imencane nge CCC yabo le buta iWC buta iTRC. Ngeke bime kancane nge TRC yabo le. Xa umuntu esindebeleni ufuna ukuhamba ku TRC, kanti ufuna ukuhamba lobani? Ongazivala umuntu uma uphela ukuhamba evotele yo TRC. Ungakhiphi igama lokuthi abanye abantu kufuze bejoyine. Kwaye wena ungahamba uyijoyina khona ngayo. Kula muntu uza kubuza. Abantu beke indawo ukuthi imthwakazi yejoyina iTRC. Kwaye bengathi iTRC izojoyina le mthwakazi. Banzi bakithi esindebeleni ake livula amehlo liphume endaweni zamashona lezi. UTRC yakhona izalenzelana noma ingangena vele iza edamo amashona esindebeleni. Into ezayenza kahle. Eh, ngoba ekhipha ishona esikhundleni ethi ufake indebeni. Uma ekhipha ishona emsebenzini ethi ufake indebeni. Angeke kwenze khona ukuTRC. Ngeke kwenze khona ukwadala ke livula amehlo.
Livuka njani balaleli beStudio 7, livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Mina ngingwelupane esigabeni seMalungu duzane St Paul. Ekhaya lapho enzalwa khona mvusa umama uNhlanhla, lo nkosikazi wamampofana, lo nkomo RJ, lo malume uPaul Ngwenya, uJabulani Ngwenya, umdala uNdevula laphana, lo baba ohlala ekana ngale eShawini kondani, ngithi kunjani amasimini seqedileni ukuvuna. Ekhaya laphana emalungu sileyohlupho olwamagetsi, intambo zamagetsi ziloku zawela phansi sezilethu years. Zigcwele phansi khona phana. So besicela ukuthi i-government ingabe yezwi odwe yami besilungisela ngoba singafelwa zinkomo siswelwe ngabantwana. Khulumayo ngingusobhuku wemalungu uNhlanhla Mahlangu ongiyomela isigaba khona phana. Ngithi ngiyabonga.
Salubonani. Okhulumayo uJosephat Moyo wendani yasenkaya kosikhubukhubo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Kanti like lingibuzele le iphathentsha leso kuthiwa ngiyabomama laba sebefuna ukuvotelwa ukuthi izimiseleni ukuthi ngawini iDlizani PF. Nangazi ukuthi eZimbabwe kwayokuphambaniseka kuphi. Maso kumele ukuthi kuyawina kuyangena abanye abantu abaphazamisayo. Maye sebe sithi ngabomama bafuna ukuvotelwa. Hayi kudlalwa kakhulu lapha yena. Ube bake bayekela ongamaphathinyana lokho okuningi-ningi lokho okungenanceda. Bavotele iphathe 1 eseduze lokuyina efana lesisisi. Sibone ukuthi kungaba njani. Hayi.
Salubonani. Ukuthokazi jikelele. Ake limbalele yami. Ngabonga ukuzwa ibalwa emoyeni. Kodwa isikhalazo sami asizwakalanga. Ngibona ngani u-Albert Ncube umntwana esiNdebeleni nxa eqinisile. Kodwa engasibizi ngento esamtshelayo ukuthi asiyifuni. Ngizwa lapha kwenye indawo uyayiphinda futhi. Into le ubizwa ukuthi uyiqonda ngamajawunti asiyifuni. Kwenzelani kanti khonokho? Sebenza kwiStudio 7 2 years futhi na. Ngicela ke limbalisi ujele. Akayisule into leyi enyanyekayo leyi. Akabizi kwanda ngekwanda. Kuphelele kwanabo. Ayisiyo into le.
Salubonani. Sibingelele kuStudio 7. Bantu abadala abantu bakithi ngokulihlonipha nangokuzithoba sisibonga iStudio 7 ukusithulela indaba zonke zasezimo zonke insuku izindaba ezizwakalayo sinibonga nonke basakazi sibonga nabalaleli bonke abafaka imbono yabo mina ngiza kusho ukuthi abantu bakithi abayekukhuluma kakhulu behambe bayebhalisa ukuvota uvote ngonyaka ozayo wonke umuntu ekwazi ukuvota kulilungela wonke umuntu ukuthi avote awukwazi ukuba nevoice ungavoti. Kumele uvote kulilungelo lakho ukuthi uvote. Mina okhuluma ngiseplant under induna uBhangu ematokonye ngiyabona.
Salibonani bathwakazi abahle, salibonani langaphetsheya ngapho kuStudio 7. Siyabonga basakazi abahle, siyabonga ngokuletha indaba zinjengoba sinjalo, siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngaphetsheya. Ngundiweni futhi obuya nenkulumo enje ngithanda ukulimukisa nokubonisa umthwakazi ngendaba yeGugurawondi. Indaba yeGugurawondi laba bantu abayiqalayo nalaba bantu abaleli cala abaqedakali ngayo. Indaba leyi mina ngelami isayidi nangowami umbono nangokubathwakazi abaningi. Ngingathi mina kabavele nje beyithiyane layo ngoba kabazimiselanga ukuxolisa kabazimiselanga ukukhuluma ngayo lindaba engizokutsho ukuthi mina akusizi lutho ukubana vele bekhulume ngayo ngoba uma bekhuluma ngokukompensate kumbe ngithi ukubhadala abantu abafileyo ubhadalwa ngemalini umuntu ayisoze iyenze indaba leyo vele ukuthi ibhadalwe kasiyidingi imbhadalo yabo ngoba kuningi kakhulu okwamoshakalayo okwakuqala kwakuvele lokhu abacatha ngakho ngesikhathi besithi beletha igugura honde le babethi bona ma bekhuluma betshela abantu babethi bona badinga ama-distance noma ngithi abantu ababesempini abasalelayo benezikhali mina ngiyayichitha leyo nto ngoba uma kwakunjalo kwavela ngaphi ukubulawa kwabantu ababezithwele bebulawa kabuhlungu ama-mass graves esikhuluma ngawo ngasiwo bantu abantu labo asiwo mangcwaba kumbe ngithi amathuna abantu ababengama-dissident labo abakhuluma ngawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weleSomalia omutsha uqala umsebenzi nje ebhekane lenkinga ezigoqela ukudonselana kwezombusazwe lokuhlasela kwabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Umsakazi omunye uthi eleMalawi libhekane lokusilela kwemali yakwamanye amazwe osukubangela ukuthi amanye amankampani endizamtshina amise inhambo zawo kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzulu weMelika kumele aphatheke kabi ngomkhuhlane we-monkeypox. UBiden wethule amazwi la ekwele South Korea izolo. Umkhuhlane lo uvame ukutholakala entshonalanga yezwekazi le-Afrika kodwa usumemethekile kulezi nsuku wafinyelela emazweni asentshonalanga komhlaba afana leMelika, Australia, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Impawu zawo sigoqela amaqhubu amakhulu alobomvu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni sambuza ukuthi ungabe usufikile nalo umkhuhlane esigabeni sakhe.
Hayi, lapha eTexas umkhuhlane lo owe-monkeypox kungathi nje sisawuzwela siwubonele enyuzini besingathi siwuzwa khona ngapha kwamanye ama-states la njengabo Massachusetts kumbe Eastern Coast lapho esiwuzwela khona. Ngapha ngakithi ngapha hayi besingakaboni ama-cases esingathi thina sekukhanya sibili ukuthi nansi i-monkeypox. Kwedwa-ke kuyethusa nxa ukukhangele ngoba ukuthi ubonakale usuphunguba lezilonda kumbe sithi thina lokho kuthiwa ngamathuthuva la athuthuva angathi aqumba amanzi lana bese kungathi kuyabhoboka kube izilonda. Akuyethusa, kuyethusa sibili. Okukhanya kusethusa kakhulu yikuthi imikhuhlane le ingathi ivela ngapha emazweni la aphambili esingathi thina i-developed world. Sekungathi kuyaguquka ngoba ungakhangela lawona lo mkhuhlane we-COVID-19 ungathi kawuqalanga emazweni la angathi awala anothanga. Wokuzinto wongkhona sokuqala ngapha lapho kulezi mali khona kulezibhedlela okulani bese kungathi kuyehlula ukuthi bakubambe bahle bakubambe kwenzela ukuthi kungaze kwamemetheka yiko kwethusa uwedlula ngoba angethi singakhangela imkhuhlane njenge Ebola kumbe imkhuhlane njengaleyana iyayiqala khona le Africa bahle bagijime bayevimba khona le ukwenzela ukuthi ingaze yabuya ngapha lapho okulamazwe lanothi le kodwa ke sokuqala ngapha
nxa sikhangela isimo esikiso baba Mthombeni isimo se COVID-19 ubona ngani umkhuhlane we monkeypox lo bazaphanga bawuqede yini bawubambe kumbe singabona umemetheka udala umonakalo omkhulu njenge COVID-19
hayi mina ngokubona kwami lo umkhuhlane ngibona ngathi ngumkhuhlane sibili omubi kodwa ke kungathi kulomahluko omncinyane ngesmall monkeypox le COVID-19 iCOVID-19 ibingathi ihlupha ngokuthi iba yiloko kuthiwa yi-airborne ukumoya lokhu ukuthi umuntu angathi lapha simule kumba khwehlele kumba khulume kumba thini kuhle kusuke kona laphana kuhle kuyenamathela komunye umuntu kodwa ke lokhu nxa ngingathi ngiyakuzwa kukhanya ngathi kufanele ukuthi uthintane lo muntu olakho ole monkeypox kumbe abantu abahlala ndawonye endlini eyi-1 oyedwa ngoba le chicken le monkeypox leyana sengathelela laba abanye abakhona mbona ngathi umehluko oza kuba khona ukuthi kuzamele ukuthi engxenye laba abantu abale monkeypox lapha sebekunganelisa ukuthi basuswe lokho kungathiwa khona i-isolation ukuthi basuswe phakathi kwabanye abantu bayekwelatshelwa endaweni ethile okungumahluko phakathi kwakho le COVID-19 ngoba i-COVID-19 ibingumkhuhlane lwano ongeke ususa umuntu ukuthi uzasusa lo uyemvalela ngale khonapho ukube kungathi kulobuzimo obungathi abukho egcekeni lokhu mbona ngathi kuza kubambeka ngokuya kwesikhathi ukuthi bakubambe ukuthi abantu nxa uzungaqalisa ukulunywalunywa kumbe uzuqalisa ukubhoboka izilonda mbuka uhlususwe khonapho phakathi kwabanye ngoba kuthelelwana ngokuthi engxenye uthintane lalo muntu olakho ngibona ngathi yikho khonoko okuyi-information okulutshwane okukhona okwakhathesi sisazama ukuthi sikhangele wona lo umkhuhlane we-monkeypox sizabe siloke siwukhangela siwufunda ukuthi kambe kungaphathwa njani okwakhathesi kakukabonakali ukuthi kuza kwenzwa njani kodwa-ke uyethuza njengoba nje umongameli sitsho yikho engikubonayo baba Nkomo khonapho
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo yeEnglish Premier Soccer League izolo ngemva kokunqoba iAston Villa nge-3-2. IVilla iqale ikhokhela nge-2-0 abaningi sebecabanga ukuthi izanqoba iphe iLiverpool ithuba lokuthatha inkezo kodwa abafana beManchester City bahlasele okwesilo sokusele imizuzu embalwa bayilahla phansi iAston Villa kwaba yisililo ngitsho lakuLiverpool yona ebisizibona isiba zintshantshu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uwele Switzerland namuhla emhlanganweni we-World Economic Forum lapho azahuka khona abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela elengise izandla. I-ZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto ezimqoka phandle kwelizwe ngaphandle kwe-duty kulakho ukubangela ukuthi amanye amankampani eZimbabwe avalwe izisebenzi bese zilahlekelwa yimisebenzi. Iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo yeEnglish Premier Soccer League. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.